Ekhuluma emhlanganweni awenzele e-amphitheatre namuhla, uDokotela Thokozani Khuphe ucele uZulu ukuthi amvotele ngobunengi langokuthula kukhetho lwangoMvulo.
Uhulumende abamfunayo yikho kungenzakala kuphela uma uNkulunkulu engasiphathisa. So besimcela uNkulunkulu and silethemba lokuthi uNkulunkulu sisesiphathisile. Kuzavotwa kuhle ukwenzela ukuthi kube le change. Abantu bafuna ukuthi izinto zitshintshe, babe lemisebenzi, babe lokudla, abantu babe lempilo ezinhle. Yikho akade sikwenza namhlanje. And besizokhuluma ukuthi hayi, thina sesiredi ekhethweni. And sisekhethweni ukuthi siwine. Sicela ukuthi amaZimbabwe lisivotele lonke ukwenzela ukuthi lathi sifake amaplanethu ukuthi silitshintshele impilo zenu. Siyalicela Zimbabwe omuhle, sicela ivoti lenu.
UMakhuphe ubonye abasekeli bakhe ngokumalaye ngaso sonke isikhathi. Ngokunjalo uthe sekuyisikhathi sokuthi bamfake e-State House ngevoti abe ngumongameli weZimbabwe. Wengeze wathi ibandla lakhe ilolodo elingavuselela umnotho welizwe kanye lamafekithali aqhubeka evalwa phambi kombuso weZANU-PF. Umgcini sihlalo we-MDCT wobulawayo uNkosikazi Nomvula Mguni uthe bayathokoza ngosekelo abalalo njalo balethemba ukuthi bazanqoba.
Thina sijabule kakhulu ngoba indlela abantu ababuye ngayo basitshengisa ukuthi sihamba labo njalo baza kuyavota kuthi. Silethemba ukuthi ngomvulo hawu bazavota kuhle sibili, sizathatha ama-city artists obulawayo.
Odinga ukumela isigaba seluveve edale lephalamende uNkosikazi Thamani Moyo ukhuthaze uZulu ukuthi avotele uMakhuphe ngobunengi.
Ngithi mina njengoba namhlanje sicina ukukhampena sesisebenzile thina njenge-MDCT ku-ground njalo le response ebantwini ibikahle kakhulu. Abantu besibona sebefuna ukuthi batshintshe ngoba obaba kade bavotelwa akulanto abayenzayo. So ngithanda ukuthi ngikhuthaze abantu beZimbabwe, iZimbabwe yonke jikelele ukuthi asivotele nini umama uDr. Thokozani Khuphe, sike nisitshintshe lathi sifake umuntu ongubaba. Njalo ngikhuthaza omama ukuthi babe kwazi ukuthi thina omama yithi esibanengi emhlabeni elizweni. Singaze sabe silokhu siphakamisa obaba kuphela, sehlule ukuthi siphakamisane njengabomama. Omama siyakwazi ukuthi bayenza izinto zenzakale.
Omunye wabangene umhlangano kaDokotela Khuphe yisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Melusi Nyoni, yena ongaboniyo.
NgoMvulo ngithi ukhetho lolu silubona luluhle njalo njengoba sibonile ukuthi sesithole umuntu ongumama layo ongavotelwa ngabantu.
Abasakhulayo abesifazana labesilisa be-MDCT bathembise uMakhuphe ukuthi bazamvotela ngobunengi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.